isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 Nhlolanja 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isithi khansile indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunje nje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo.
Ukuqhubekela phambili ukubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi bathwele nzima.
Ama-vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale.
I-council yakoBulawayo ithi kuqondile okwenziwa ngamapholisa edolobheni leli. I-commission ehlolisisa okwenzakala ku-council yeHarare ithi umeya wedolobho leli ucatshangelwa ukuba wenza inkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhubekela phambili kubotshwa kwabathenga bethengisa impahla emadolobheni abanye babo besithi amapholisa abathwalise nzima. Bathi sekunzima ukuziphilisa ngoba bethathelwa impahla yonke okucatshangelwa ukuba ithengwa kwamanye amazwe okungekho emthethweni. Uhulumende uthi abantu laba abathengisa impahla etshiyeneyo bengahlawuli imithelo yamakhansili kanye lelizwe okwenza bebhidlize amabhizimusi afana le-OK lamanye asevale kwamanye amadolobho esithi athathelwa okokwenza ngabathengisa emigwaqweni. Amabhizimusi amakhulu bathi okunye okubahluphayo ikuthi kunzima ukuthengisa impahla ngeZimbabwe Gold bona beyithenga ngedola leMelika. Kulamanye njalo amabhizimusi athole nzima agoqela ibhanga le-CBZ asexotshe umsebenzi izisebenzi ezingamakhulu amathathu lamachumi phose amahlanu 347. Incwethi kwezomnotho zithi ukudonsa nzima zithi usudonsa nzima umnotho weZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwe-ZIG lokunye. Sixoxe ngodaba lonkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni.
Isithi council isusa abantu abathengisela emgwaqweni kuthiwa abantu bahambe kuma-vending days. Ama-vending days angikhona aveka wakho, akhona angikhona agcwele alabantu. So ngenxa yokuthi abantu abaningi i-industry ilokhu i-continue ivala, abantu abaningi vele sebegcwele emgwaqweni, wonke umuntu usethengisa. Wonke umuntu ethengisa enjalo. Isithi council indlela abathathela ngayo izinto kubuhlungu lokhana ngoba kunje nje kathesi silahlekelwe ngelinye ivenda izolo. Bathi nxa sebefike bajuma umuntu sebefika bemthathela izinto zonke abezithengisa. Iningi uthole ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa, abanye bangomama yibo abangama-breadwinners ezindlini babakhangela abantwana. Uvele kawula mali, imali ode ngayo yimali oyabe mhlawumbe uyibolekile kumakhelwane. Khathesi nxa isikuthathela sokukhwela ama-BP, kukhwela amachukela, bathiya abantu kubuhlungu lokhana ngoba bathiya omama bewile phansi bona bethatha izinto belode emarolini behamba.
Bathi vele kuyaphetha ngani ngoba sizokuthiwa lo hulumende uthi siyini eseliwisa amabhizimusi la amakhulu okay.
Njengathi thina abanye esiphila ngokuthi siwede ngaphandle kwelizwe, khona kuvele kusuka kuwesi-ke kakhulu ngoba uzathola ukuthi uchaphile le zinto asithi mhlawumbe uvela eSouth Africa. Nxa ufika eborder, ufika eborder bakubalela izinto zakho, bakutshela ukuthi hhayi lezi sungadlula lazo ngeze-rebate kumbe ubhadalise leyo duty oyabe uyibhadile. Uzathola ukuthi nxa ufika eGwanda sokusiba futhi le-roadblock yeZimra esiqala phansi ukuthi kuthiwa izinto lezana sezisetshwa sezikonstrukthwa ngenxa yokuthi awuzibhadalanga ijuti. Ungaze ukhiphe lawo maphepha ejuti, uhulumende uselezinto asesithi akasafuni ukuthi sizithengise elizweni, especially thina esingama-informal traders.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kasodolobho olakoBulawayo.
Lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi abantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngapha endaweni ezisemthethweni ikho ke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke esikufunayo ukuthi kube le order edolobheni kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo abanye phambi kwezindlu zabantu kusuka ke kube yibuchapho obukhulu kungasahambeka edolobheni kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo ikho ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume yokuthengisela khona ke sibasusa
ye kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende uthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi lani lilo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho
izizathu eziningi okokuqala yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale so ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi okwesibili sifuna idolobho lihlanzeke
umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kasodolobho wakobulawayo ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 se-City Hall kobulawayo Kodwa umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uyakuphikisa lokho.
Bona ngana akusikho uqiniso lonke ukuthi abantu abazenza ngokwelama business. Indaba ngisho njalo, ngisho njalo ngoba amabhizinisi eqala ukuba kudala, aqala ukuba ngabo ye 2000 amabhizinisi, eqala ukuvala kudala kakhulu. Babe ngabantu abathengisayo. Abantu abaningi abavula amabhizinisi lawo ukusebenza ngabantu abaphelwe imisebenzi. Basibe siyazama ukuthi baqalise impilo katsha. Ungakhangela amakampani amaningi avalile. Ungakhangela sibele emuva maybe ngabo 2010 sisiyale. Ebevele evala esuka esiya kwezinye indawo. Engavaliswa abantu abathengisayo. Ebevele inamba lawo, inani lawo ebevele liphansi. So ukuthi sithi khona yibavalisayo unamba nawo siqiniso. Yebo, kukhona ababekwenza nje ukuthi bahlale phambi kwezitolo zabanye bethathe amakhasimende nxa engakangeni phakathi. Kodwa ngathi ngesikhiwa the severity of khona lokho okwenzakalayo. Angenakani ukuthi ngaba yimbangela ukuthi amakampani abesevala eZimbabwe ngibona ngani akusikho yebo kumele bathengise laba kumele bethengisele khona bethwi indawo idolobho siseyela koBulawayo vele abanye amadolobho abenendawo yokuthengisela kodwa-ke ukusithi yebo amakampani avala elizweni lonke mina ngibona ngani hhayi akusikho amakampani bevele evala kumele sikhangele macro level imbangela yokuthi amakampani avaliswa yikuyini
ubona ubona zani amakampani avaliswa kuyini indaba evala kangaka
Ya mina ngicabanga ukuthi kusukela kudala vele ngabo 2000 sabona isiphithibili sasenzakala elizweni abantu basuka bavala baswelakala be-investment so ngomnakano wami engxenye ikubona abantu kungasela mali elizweni sethu abavela kusela mali sosihlalenakusela mntu othenga kuphela akusela business asivaleni siye kwezinye izindawo bona kalikho yimbangela yangkhona
singathi manje khonokho kube kubotshwa abathenga bethengisa impahla okuthiwa babuya lazo ngudlu bevela kwamanye amazwe kuyasebenza khonokho kuyenza ukuthi amakampani avuselelwe yini kumbe vele kuyize lokho
ukuthi impahla ezivela kwamanye amazwe zibhadalelwe angeke sikuphikisa anomthetho ovele ofakiwe ukhona kodwa-ke mina engikhangeleyo ukuthi impahla zifika njani edolobheni lakoBulawayo lapho engikhona zisukela mbe khona ezivela khona kwamanye amazwe zizokuwa lapha zebe zisuke njani bangaphi-ke laba kumele bebengamehle bekhangele ukuthi impahla ziyavinjwa zingangeni ukuze ebebhadale lezo mali nxa bekhona abantu abagangayo abafotshisa impahla kumele babanjwe yes kodwa-ke zize zifike zingene ezitolo kungalamuntu ozibonayo hhayi ngibona ngani kukhona okumele kulungiswe futhi njalo ngibona ngani i-customs and excise kumele ikhangele ukuthi kungabe kubonakele ngaphi kwenza ukuthi impahla zize zifike la ngoba sebelokhu si-treat-a ama-symptoms singadili lendikimba yendawo
lo ngumnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7
The Voice of America.
Ikhomishini ecwayisisa inkohlakalo ekhansilini yedolobho leHarare ibikwa isivumbulele amacala amaningi okutshontshwa kwemali yiziphathamandla zaleli dolobho. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kwatshontshwa izigidi ezine zamadola eMelika, i-$4.5 million, kwenye yamankampani akhokhelwa ngumansipala eHarare Quarry. Ikhomishini le yakhethwa ngumongameli yemasomnakagwanyakenye njalo ikhokhelwa nguJustice Mafios Cheda. Ichwayisisa ukusetshenziswa kwemali kamansipala kusukela ngomnyaka ka-2017 kulandela imibiko yokuthi kule nkohlakalo eqhutshwa ngumeya waleli dolobho umnumzana Jacob Mafume lezinye iziphathamandla zikamansipala. UMafume wetheswa umlando wokufumbathiswa ngamankampani achiyeneyo ukuze aphiwe imisebenzi kumansipala kubika waqambela ikhomishini le amanga ngalapho ahlala khona lokunye. Ikhomishini le ihambe laye kuKelly ayiphayona izolo kodwa yathola kule bhizimusi kulindawo wasesithi waphambanisa iKelly esithi umuzi wakhe useduze laleyo ndawo. Asenelisanga ukuxoxa noMafume ngoba obengaphendula umakhala ekhukhwini. Isikhulumeli seCouncil iHarare umnumzana Stanley Gama uthe akavunyelwa ukukhuluma ngodaba oluphambi kwekhomishini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eye Harare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Udaba lolu sithe siluzwa sethuka kakhulu ukuthi izakhamizi nge-economy ehluphayo kangaka sizama ukudinga izimali ukuthi sibhadale ama rent lama rent ku council uthela le imali entutshwana ibisisetshenziswa ngendlela engasiyo iservice esiyikhangeleleyo ku city council ingatholakali. Ingakhangela ama road ama sewage ukuthwala kwengcikeza lokunye okuninginingi isikhangele ukuthi i-council kumele ukuthi isebenze isincedise kakukho kwesinye isikhathi bakhala ngokuthi izimota kazikho kukanti imali leyo isetshenziswa ngendlela engayisiyo akusiphathi kuhle sithi.
Kwabezomthetho lingathini kubo ngalesi sikhathi?
Esikufisayo nje ukuthi uhulumende nabezomthetho kabathathe amanyathelo ophambanisayo itholakala ukuthi kulecala kabotshwe athonisiswe anikwe isigwebo esihambelana lokona kwakhe kungakhethile ukuthi ngubani.
Lina njengezakhamizi zikhona na inhlelo kumbe izinqumo eselizithethe ukuthi lani lihambele ekhulumisana ngekhansili ngodaba lenkohlakalo lolo?
Ya, okwakhathesi simelele report Cheda Commission le singayithola i-report njenge ikakhulu njengezakhamizi sizabhala i-statement eqondane lathi ukuthi izakhamizi sithini ezizayifaka kumaphephandaba. Njalo sizafisa ukuthi sihlangane lamakhansela lezisebenzi zikakhansil ama-director ukuthi sixoxe ngaludaba sibatshengisa ukuthi thina njengezakhamizi akusithabisi ukuthi sizwe ukuthi i-council kayimanejwa kakuhle kukanti thina siswela inhlelo okumele ukuthi sizithole zivela ku-council.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele Ukraine emadolobheni agoqela iKharkiv, Kiev, Odessa lePoltava lamanye isebenzisa ama-drones. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokubulewe abantu abazinkulungwane ezintathu, 3,000 eGoma eDRC selokuqhamuke ukulwisana phakathi kwebutho leDRC labahlamuke beM23 ekupheleni kukazibandlela. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngwezi iphathelane le Melika umongameli Donald Trump namuhla ugcizelele amazwi akhe ukuthi ilizwe lakhe lizathatha njalo lilawule isihlenge seGaza lapho okulezigidi zabantu basePalestine abahlaselwe yimpi ephakathi kweIsrael leqembu leHamas. UTrump uthi ele Israel yilo elizanikeza iMelika iGaza nxa impi isiphelile. Ngokunjalo uthi akula mabutho eMelika azathulinyelwa kulesi sihlenge. Umongameli Trump uthi abantu baseGaza kumele bathuthe bayehlaliswa emazweni afana le-Egypt le-Jordan kodwa amazwe la kawavumelani lalombono. Sixoxe lolandela zombusazwe zeMelika umnumzana Difa Dube.
Inkulumo kamnumzana uDonald Trump ayibekileyo esithi yena kuqakathekile ukuthi athathe isihlenge saseGaza ayenelise ukuthi asidevelophe. Inkulumo esiyibona inkulumo embi kakhulu njalo engatshengiseli ukuthi uyakha noma engatshengiseli ukuthi ufuna ukubona ukuthula kuleyana indawo. Ngoba inkulumo le nxa sisiyayikhangela kube inkulumo ayewayikhuluma ngemva kokuthi ehlala phansi lomongameli wase-Israel. Okusobala ukuthi inkulumo leyana ayisiso sinqumo asithetheyo eyedwa kodwa isinqumo esitshengisela ukuthi umongameli wase-Israel nguye oye wathi yena akadalule inkulumo enjalo noma ngithi nguye othe akahlongoze inkulumo enjalo ukuthi yena akathathe isihlengi saseGaza. I-America ayisiyo responsibility yayo yodwa njalo ayisilo lodwa ilizwe elifanele ukuthi likhangelele nge-destruction leyenzakaleyo i-Israel. Yindawo efanele ukuqala abantu abafanele babone ukuthi kuncediswa njani i-Israel ngamazwe ama-Arab countries ukuqala. Kube kuwukuthi i-committee yama-Arab countries kube yiyo esisithi yona mhlawumbe i-America isincedisana labo labana kodwa abantu labana akufanele ukuthi bancediswe behlezi endaweni yabo. Nxa sekuwukuthi abantu abasefanele bakhitshwe laphana bakhitshwa kuleyana indawo yabo eyindawo yabo abazalelwa kiyo ukuthi basuke baye nga. Okuyinto engalunganga le i-decision le ethethwe nguDonald Trump. Esibona ukuthi aso decision ka Donald Trump khona eqinisweni i-decision ehlohlwa nguye lo umongameli wase-Israel.
Amazwe afana labo Jordan labo Egypt athi kavumelani lo Trump. Kukhona yini angakwenza yena umongameli Trump okungaguqula umcabango wamazwe la?
Nxa sikhangela nje inkulumo le ngendlela esuke ngayo itshengisele ukudelela noma ngithi itshengisele ukuyeyisa kakhulu abantu base-Middle East. Ngoba nxa kunje kuyafana lokuthi nxa kulohlupho olukhona e-Africa noma kulohlupho olukhona mhlawumbe sithi njengeZimbabwe noma e-South Africa. Kufanele ukuthi kuqale kube ukuthi i-AU yiyo esondela ukuthi ilungise lolohlupho. Kube sokusithi nxa kuyinto ezakala mhlawumbe kubo-South Africa leZimbabwe kube ukuthi i-SADC yiyo esondela kulolohlupho kuqala. Andubani ukuthi kusuka iMelika le ithizwe izosiza ilizwe elikusadak. So okuyinto eyabitshengisela ukudelela. So bekufanele ukuthi uDonald Trump yena akaqale ukuthi into le iwe wayiyekela wavumela ama-Arab countries ukuthi bona bahlale phansi babe lesisombululo sayo lento leyo andubani ukuthi yena besebuyele enkulumeni. So ngibona ngathi into eqondileyo akabuyele phansi ayehlala phansi ayeqale butsha ukuthi uyihlongoza njani njalo uyibeka njani eza kwenza ukuthi izwisiseke lento. Kodwa yena ukuthi akusoze kwafakazwise ukuthi yena athi abantu basuke lokhana nje liphutha elikhulu alenzayo njalo into nje afanele ukuthi akhohlwe ngayo ukuthi asonto engenzakala ngoba abantu beGaza baze bacishe babulawe bonke belokhu besahleli lakathesi indawo leyana ngama-ruins akusela nje lekwendlu eyodwa emileyo. I-Israel yadiliza konke kodwa ke lokho bebuyela besasekiyo indawo yabo leyana okutshengisela sobala ukuthi bona ba-prepared ukuthi bahlale endaweni yabo njalo bayivuze indawo yabo kodwa ke abekho prepared ukuthi bahambe baye kwelinye ilizwe bebesebenzela ukuthi bayavusela ilizwe.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezombusazo zeMelika sixoxelaye ekwelebhilitane. Uyaxokozela kubandla lezano PF kulabanye abathuma ngamele Emmerson Mnangagwa kumele qhubeke sesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona umbuso wakhe. Bafuna ukuguqula isekelo sombuso ukuze uMnangagwa ahlale embusweni kodwa kulabanye njalo abaphikisayo lokhu abathi uMnangagwa kumele adedele omunye ozancintisa kukhetho lukamongameli kulowo mnyaka. Ukuhlazela lo daba kwa Kipps Studio 7 uqoxele lomnumzana Greta Svanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee. USvanda usungula le ngxoxo.
Ukuma
amangalisayo ukuthi kanti abantu bazasuspendwa ukuthi kutheni kanti yona izanu PF party eyiyona eyabuya le democracy iyiyona ekhuluma ngedemocracy njalo nje ukuthi khona abantu kabakhululeke bakhulume abakufunayo manje nxa sokususpendwa abantu sokusenzwani ngoba abantu nxa besiza ubuhlungu mbonakani mina kulilungelo labo lokuthi bakhulume okubazisa ubuhlungu ngoba abantu bezubuhlungu amashopu avaliwe konke kokubi konke ongakukhumbula kukhona kungamangalisa nxa kuthiwa abantu sebengasuspend ukuthi indaba bekhuluma njalo
ye asikhulume njalo khona ngakhona kugolide kukhanya ngazani kuyaxokozela kakhulu kubandla lenu kambe sokuhamba njani sizokuthiwa-ke abanye amaswingo sebemisiwe ukuthi babe ngamalunga ebandla ngoba bathi umnanga kwazama ukukwenza yikuganga ngena khonapho kolethi mzwile njalo kosibani
iZANU PF libandla eligayidwa yi-constitution yalo and i-constitution yatsho ukubana nxa kunezinto esingavumelani ngazo sizibamba njani okunye kungekho ukuthi nxa wena ungasasuthisekanga ngenyinto ubusuthethisa uthethisa vele akuvunyelwa ebandleni lethu sakwala kudala khonokwa siyakwazi ubana vele silibandla leZANU PF nje so asisoze safa sabona ngokufanayo sicabange ngokufanayo singayicabanga ngendlela ethiyene but konke lokhu kumele sikwenze ngendlela elokuzibutha esukuthi a dignified way ngesingisi ukuthi kona nxa ungazwaneli le nto ifake kuhle ngendlela eyokuthi ona awusathethisa abanye njalo especially i-leadership uthethisa i-leadership into vele engavunyelwayo eyinto ekhona ku-constitution okwaziwayo ungathethisa vele uyabe usuzifake usimo sokuthi kona sokumele kube lesijenziso esithize esikhona esibehlelayo ukhuluma ngokuthi mina hhayi ngangikhwabethi loko elikukhulumayo akusocala lokwana yikho ubona even wakhangela ku-conference yethu siyayenzela lapha koBulawayo wathi kukhulunywa nge-resolution leyana wabuzwa ngiyakhumbula u-chairman wephathi umama uMshinqule wabuza kathathu uthi kungabe bakhona yini abangavumelani ndakho lokhu na akula muntu owakuphikisayo sisokeni kwarabhana so thina sibhulema kuthi xa sokunjalo i-majority rule yile eyenzakalayo njalo usesekhonapho mhanambinjani udaweni ukhuluma ngendaba yamashopu avalayo lani lani mina ngingengakukudikisisa khona kwana ngakhangela ungakhangela kathesi uhambe ko-T M ngale lamapick and pay amashopu abo agcwele izinto zonke zikhona kodwa usiya ko-okay ubona amashopu amashelufu ase-empty lokwana mdaweni kasiko kahulumende asokwane ngokwe-management yabo yako-okay kona kale ababuzani ntona baphatha njani izimali zabo bayenze njani ngoba mina ngizwile ukubana balezikweledi lama-supplier banikwa ama-90 days to pay kodwa bayabhadala yini so yabafuna usupplier yabe lokho ekunika izinto wena ungabhadali na
ye siyakuzwa golide
leZANU PF kuhulumende njengoba ngitshela nje hamba ngatesikoti-t m lako-pick and pay kugcwele kwizinto kana vele amagrosa
ye aphendule khonapho-ke yeye
olide sikubonile e-national heroes omabethera bekhuluma into abazikhulumayo okumangalisayo ukuthi akula muntu osuspendiweyo o-Owen Muda bathi bekhuluma lapha nge-2030 into eyaziwayo ukuthi kayikho ku-constitution ngitsho laselizweni lo president la uyakwala khona ukuthi kafuni kungena kodwa kuthiwa khona hhayi ngabe lokhu uzeni laba yi-freedom of speech kanti i-freedom of speech le kungani kumele ukuthi i-freedom of speech le ibe yiyo kuphela nxa kukhulunywa ngabanye nxa kukhulunywa ngabanye ingasiyo mna mbonani sokule unfairness ekhona baba engasahambi kahle golide ebandleni umuntu wonke kumele ukuthi akhululeke kodwa ebandleni lenu baba hayi akusekho ukukhululeka baba so kulokuthi wena khuluma lokho yikho thina esikufunayo
ye khonapho-ke kolide
mhlawumbe ngawungizwanga kuhle ngithiye mina abantu akumelanga silwe ngendaba ka-2030 kumbe ongafuna u-2030 okukhona yotona asikwaleni sihlonipha asikuvumeni sihloniphana kuphela okwenza ukuthi umuntu azacele esefuna ukuxotshwa mdaweni yikuthi uyabe sethethisa ungezwa amagama athi zekhuma kwabanye bethu laphana besebethethisa ku-social media yabo akusiko kuzibamba lokana ungumuntu omdala ungakhuluma into yakho ibeka kuhle akule muntu ozawuxotshela umbono wakho ngoba njengoba ngithilo mina sonke vele lapha asoze sibone okufana nayo asoze sicaba ngofana nayo noma sikuphathi efana nayo
Sibanda
olide nxalo ethena uvice president ngumpanduki wena ukubona njani lokho ukubona ku right yini why engasabendwa lo muntu why engaxotshwa lo muntu
angizange ngike ngizwe ngike ngayilalela isi video lana ngayilalela over and over baba mdaweni angizange ngizwe bekhuluma u vice president umpanduki bebedlabela ingoma lalali khona ngathi impanduki bazange bekhulume igama lo muntu
Lapha lezo mnumzana Joseph Chuma okudalela Zanu PF Central Committee lo mnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Sokuyisikhathi sokuza imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ukhetho luka 2023 lwenziwa ngendlela yokungahlonipha abantwana bezibabo. Manje abakhathala ukutshontshwa ngaphansi kwalo mbuso bathi 2030 aguqule isekelo sombuso ukuze qhubeka hlale. Yini ayenzela abantu? Okokuqala nje abangasitshela ngakho bakubeke phambili sikubone. Ngoba okokuqala amabhasi amalayitsha lezinye izimoto zihamba iminde ebusuku. Abantu baphumela ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuthi ekhaya kulendlala. Kahle kahle yini asiza ngayo abantu into ebambekayo ngoba siyabona nezibhedlela abantu bayafa akula mithi ezikolo bakhuphula ischool fees yonke into yabo nje angazi ngombe yimithelo le usizo lwabo alwenzela abantu yimithelo le ayigaxwe phezu kwabantu inqwaba yamthelo akuyiyona abayitshontshayo imali yakhona abalokhu bethi 2030 asazi ukuthi yini le abayenzela abantu bazama ukubuya lento ebambekayo siyibone ukuthi yini le abathi khona 2030 bafuna iqhubeke bayenzela abantu
Ye, kustudio 7 lithona njani basazi bethu abahle. Ye, i-ODM le engathi lingayidlala ngiqondisa ku Minister of Finance Mthuli Ncube, lo baba uChuma laphana, ODM uzaba uPresident. Lo baba uGawule la uthi Minister of Nuku Committee ye ZANPF. Mina ngazi ukuthi iba bangama minister njani. Bengakazi bebona kale ngisho la ku top 6 kumbe ku top 12 uma ukuthi khona ezanupf uma itshintsha ubuholi noma iorganize into zobuholi kwathi kuphuma umnanga kwabe ikhipha umgabe anzangibone lo head indebele lalikhona waphana ku top 6 yakhona la manje ugezani babhizi kuthiwa ugezelani mbe ugezani labo babhizi labo bayehla bayenyuka bakhuluma lezani bangamashona bodwa
Studio 7 linjani. Hayi thina siyaphila. Hayi siyabonga izihlelo zenu ezelisipha zona. Siyabonga ilowali sithi akulalo kuzene lawe lilalela kuyo kodwa izano umnangagwa labanye bakhe labo umnangagwa labantu abamlandelayo abake besekele thina. Laba abathi hey umnangagwa ufuna ngumhlaba wonke akabasekele azange safa safuna umnangagwa vele thina abanye. Sileze egangeni lapha siyahawula. Besithethi sifuna umnangagwa siyamfuna siyamusa phebuleli ilizwe kangaka. Ilizwe lethu lifile, sithwele nzima. Besithethi kwakhona ye siyamfuna. Hayi, abamfuna yobona laba abakwazi izikwelede zabo. Thina abanye hayi sithwele nzima. Abantwana baye ezikolo, baxotshwa, benziwani lokho ethiwa ihulumende yakhona nale umnangagwa uright. Uright kibo abanye ayikhona kithi. Beyathi sonke abathi bona. Ngiyabonga.
Studio linjani Studio 7. Hayi, kati izano iZimbabwe vele sokuyikampani yabo. Abasatshelwa nje ukuthi hayi lapha thina into enje ayisiphathi kahle. Bafuna ukube lokho esiqakeza izandla kuphela sivuma yonke into. Unangawe kasuke esikhundleni. Lo bengabe ezethi yena uzabajezisa ama-OVD. Kasuke vele siyakwazi ukubulala ngokwabo. Kabasuke esikhundleni sesidiniwe ngabo sizwile. Sizalwe bekhona la manje size sikhulile bekhona. Sihlupheka kungenanto etshintshayo. Laba bathi iproject ofana aqede emnangagwa yiphi yakhona bayakhela izindlu yini. Mhlawumbe bona kukhona abakuyakhelwayo emzini yabo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk liyalandela. Okwanamhlanje sesitshaye kwazwela olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.